sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 kuLwezi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi baya eBritain, abanye baya eAustralia, abanye njalo baya emazweni angenye eCanada.
Kulabo dokotela labongi abafika ikhulungwane ezine 4,000 asebetshiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye.
Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha umgabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe umgabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu.
Amabandla aphikisa athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wakhenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017.
Umuntu otsho njalo ngumuntu nje okuyeziubhanyali okungelamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angelanzondo phakathi.
Kodwa abakubandla lezanupf bathi kuyabukeka okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo ye-World Cup kwele Qatar zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4,000 asebetshiye umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela nyakenye. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, uthi iningi labo libalekela iholo eliphansi. Usikhusana uthi kuningi uhulumende akwenzayo okukhanga odokotela labonge ukuba behlale eZimbabwe, kodwa uthi baningi abajiye umsebenzi belubhekise emazweni ajiyeneyo.
Kwenziwa ukuthi i-economy yethu izingani ayisayenzi kuhle, okwenza ukuthi khona ukuphila or impilakahle yabantu bonke i-particularly ama-civil servants esekusiba nzima. Iholo lakhona imali yeZimbabwe isingani i-devalue ayisathengi eyayikuthengwa kudala. So kuba nzima ukuthi izisebenzi ezempilakahle ziphile kuhle according to standards.
Singathi-ke ziya ngaphi izisebenzi zonke lezi? Njalo nxa zisuka hanti phela siyakwazi ukuthi zazihlawulelwa ifees yazo nguhulumende, pho kwenziwa nxa kunjalo?
Abaningi baya eBritain, abanye baya eAustralia, abanye njalo baya emazweni angenye eCanada. Laba ababebhadalelwa ukufunda nguhulumende uma bengasuki bayabhadala lokhu abafanele ukuthi bakubhadale bengasuki.
Singathi-ke nxa besuka Dr. Sikhosana, kugcina kumi kanjani ezibhedlela lapha ngokubona kwakho?
Ezibhedlela lapha kuba nzima ngoba babalutshwane, bagcina sebebalutshwane kumbe izisebenzi ezempilakahle zigcina sezingasenelisi ukuthi sibe lako ukukhangela izigulane ezibuyayo ezibhedlela zizobe natsho.
Singathi-ke udubo lolu pho kumele lunqabelwe njani Dr. Sikhosana?
Hawu, uhulumende ubezama ukuthi khona bathenge lokho esithi i-equipment lemithi ezibhedlela ukuthi izisebenzi nazo zithakazelele ukusebenza lapho ezingakwanisi ukuthi khona zikhangele kumbe zelaphe izigulane. Ngalo uhulumende ubeseqalise ukuthenga amaflats ikakhulu eHarare nakoBulawayo ukuthi baphathise izisebenzi lezo ezifuneka ukuthi zibe khona emsebenzini isikhathi sonke. Izisebenzi ziyavunyelwa ukuthi zithenge izimota ezizwela phandle zingabhadali i-tax kumbe i-duty. I-department e-treasury sebesiphe le mali yokuthi zithenge amabhasi azabe esetshenziswa izisebenzi ezempilakahle.
UDokotela Paulina Sikhosana, ngumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Health Service Board, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Amabanda aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Ngalesi sikhathi ngomnyaka ka-2017, ibandla leZANU-PF labambisana le-MDC-T athatha isinqumo sokuthi kumele uRobert Mugabe asuswe esikhundleni. Ibutho lase lihluthune intambo zombuso. Amabandla aphikisayo athi akulalutho oseluguqukile kusukela ngaleso sikhathi ngoba uyazehlulekela uhulumende kaMnangagwa. Athi imali yelizwe isigugudeke okumangalisayo njalo uhulumende wephula ilungelo loluntu. UMnumzana Msongelwane Ndlovu okubandla lezaphu uthi akuqedakali okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Kumele abantu bengakhohlwa ukuthi impi eyokulwisana leZANU ibisinde kakhulu. Abantu bese bephethwe yilokho okungathiwa khona yi-political fatigue. Kuthe kutholakala ithuba lokukhipha uMugabe, iningi labantu baseZimbabwe basekelana la madoda ebutho ukuthi bakhiphe uMugabe. Lokho kwaba liphutha elikhulu kakhulu ngoba isenzeko leso sanceda ukuthi inhlathu ihlubule ikhasi. Sakhipha umuntu obevele seziphelele olemkhuba emibi, safaka amajaha asasemancane ayiwo aqhuba le mkhuba emibi. Okwenzakala khathesi kuyatshengisa ukuthi akula kunguquko sokuwese. Yikho ngithi mina ngibone ngani uZulu wayenza iphutha elikhulu.
Ye, masikhangela-ke siyabona ukuthi kuyatshintshwa kumbe ngithi kuyaguqulwa le mthetho etshiyeneyo yama-electoral laws, kuzobuya lobona ngenhlanganiso ezizimeleyo. Kambe kuya ngaphi konke lokho?
Hayi, lokho kuyatshengisela nje ukuthi amajaha abusayo sehlulekile ngoba nxa kuyukuthi umuntu leplani yokubusa amaqhinga okuphatha ilizwe uzaba etholakale ephathekele ngokwenza okokuthuthukisa isizwe. Ungabona umuntu usesenza okunceda ukuthi umbuso wakhe ungatsheleli bengawehluthuni, kuyatshengisela ukuthi umuntu akaselawo amaqhinga. So laba madoda sebezaqeda isikhathi bebhizi bezama khona ukuthi umbuso wabo ungatshelele ezandleni. Yikho asebekubhekene lakho ngoba bona bagijimisa inkohlakalo ukuthi bazincede bona lemoli zabo besebenzisa umnotho welizwe.
UMnumzana Msongelwane Ndlovu yisikhulumeli sebandla leZaphu ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Wodwa uMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kunengi okubukekayo okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Umuntu otsho njalo ngumuntu nje okungezubhanya le okungenamsebenzi, umuntu ongafuni ukuvuleka akhangele ngamehlo angenanzondo phakathi. Kangela amadamu asakhiwe nje ngeminyaka le ngu-40 leyo zobu-2018 kuzofika namhlanje. Kangela imigwaqo elungiswayo, ukhangele ilokuze amagesi alokhu kulungiswa ukuthi benabo na abekhona nobuningi bawo. Bonke lokana kuyizinto kube ngingathi ngiyo ama-drivers ayenza ukuthi umkhonomi uchike njalo ayenza nokuthi umuntu esiku-investa abuye ngekhulu ngayebona ukuthi imigwaqo iyalungiswa, ngayebona ukuthi amagesi anela khona, ngayebona ukuthi amanzi atholakala, umuntu uyabuya afake imali yakhe. Kodwa kumanje lezizinezi akunamuntu ongabuya nje ufake imali yakhe. So i-Second Republic ibhine a-lord civil owuthi umkonomi uvuke lo.
Kodwa-ke nxa sikhangela okwelungelo loluntu lezokhetho
khonaezinezi okhuluma ngazo lawo umthetho wama-NGO lwana nawo usenza into emqoka, into engenakugelegele phakathi. Uyine ukwesaba ukuthi dipulate, hhayi funa yi-NGO ethize ize lapha ukuzencedisa kuleshouthi abantwana abangamankazana ngamaphedu abo lawo kunokuthi besebenza izinto eziyingekezo njalo ezingahlazekanga. So mina ngomsebenzi onje imali yabi nazi ingena lapha ishele ngelokhu yenze lokhu kule mali e-administration mpela ukuholiswa abasebenza bona abanalanlani kule mali ekuthenga izokakolo zinalezi nangu lapha kuselijekeni. Kuyini kuyaloko kuhlupha ukuthi dibuyete ngaphandle kokuthi labo ababuyayo bebeyabechaze ngokuthi sizoyenza okwamaphedi kodwa yena ekwazi yona uzofaka imali ekuthi yona adistabilize ilizwe lethu. And then ngigayela ama-electoral laws uyini ongathi ngakushela kwaphela ngoba into zonke zihamba ngendlela zilotheleezihambi ngayo inawukhompeya nabanye abanye izinto ezenziwayo angazi ukuthinatho kuya ngabe ezimbabwe waye abantu besilingana yesukane inatho kungabe ezimbabwe kodwa kuyinto enjakala e-amerika
umnumzana joseph juma ukudalela central committee kubandla le-zanu pf besixoxa laye ekobulawayo singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane wayengumongameli wakwele melika umnumzana donald trump usebiselwe enkundleni yetwitter kulandela uphenyo olwenziwe umnumzana elon musk umqondisi wenkampani le lokhu kubikwa ngabezindaba abe-reuters elerussia lihlasela ngamandla ele-ukraine kulandela ukwehlulwa kwebutho lalo esigabeni se-kherson lokhu kubikwa ngabezindaba abe-reuters Hlo isikhathi sezamasiko.
Senana masiko wayisenziwe manje.
Lamhla sicoxa lo mama Patricia Jabalala kuna ngale ke kobulawayo. Majabalala kunjani mama?
Sikhona kanjani lani khona ngapha?
Hayi siyaphila Majabalala, siyathaba ukuthi ungene kuhlelo lamhlanje. Ake sikhulume ngakhona ukuthi abantwana badle ngula kulezi nsuku. So kwathini kathi kudala kwakungekho ke
lo? Ukuveza lokhu ukuthi sibe lobunzima kangaka abantwana bedlula. Kuyindaba yemithetho emitsha ukulandela amasiko angasiwo wethu kakhulu. Siphila angamasiko angaqondanga, angasiwo wethu. Ngemithetho efakwa nguhulumende nsuku zonke kulo mthetho, namhla kufakwa se-act kulo mthetho lowo, imithetho yangikhona injalo ayikafi kucina ukuthi nxa kuthiwe umntwana uzameka kanje, nxa kuthiwe umntwana uzameka kanje, iyatshiya nje isemoyeni. Abantwana bese besifeka ukuthi bavikeleke njani. Unganazelela ubona abantu abadala yibo khathesi abadlwengula abantwana, ngoba abantwana bancane abakandlela zokuzivikela abazi lutho. Sebasitshela ukuthi bangabantu abadala bengazenzela nje umathanda bazilalelele loba ngubani.
Ye asithi-ke esintwini kwakuvele kuvinjwa njani ukuthi ungabe kungenzakali konke lokho.
Esintwini kwakuvele kulo mthetho owawusithi umntwana ngaphonge ugamanxa nje njengakulezi nsuku obona nje umntwana sefithi idedi sehagana lebedi njalo abantwana babengaphonge ukuphiwa nje ukuthi kulezi nkomo esebahlangene. Abantwana babevikelwa bengabantwana wonke umuntu omdala. Umntwana wayengumntwana wangazange akaphiwe ukuthi ungumuntu omdala. Khathesi abantwana kuthiwa abadala, umuntu omdala wenza umntwana umuntu omdala. Abantwana babefundiswa kwakule mikhuba, befundiswa kwakule ndlela zokubathoba futhi bathotshwe ukuthi bengaphonga ukungena nje bavukele ukufuna ukuba labantu befundisa kakhulu. Kube ndlela ezasenziwa ngogogo nabokhokho babo.
So kwathini Majabalala, pho kungavuselelwa njani ngamafutshane kunabo?
Kumele kuvuselelwe njengami lapha kobulawayo ngiqalile ukuvuselela ngilo hlelo sengikuqalile kwamantombazana. Intombi nto intombi engazabi ithethulwe isilwane. Ngikhangele ukuba bihlele emasikweni nokubafundisa iqiniso ngendabu yabo nokuthi bangobani, kumele baziphathe njani, bazivikele njani. Kumele nje wonke umhlaba ikakhulu nje kithi khonapha esikhathi sikulandelela amasiko ethu abantwana bethu bengafundiswa imikhuba engayisiyo babukele oma-TV babukele yonke into. Kumele sibabisele emuva ye kuleminye imikhuba yethu engathi itshekile kodwa ungayinanzelela uthi uyayisebenzisa yayile njongo yokuvikela umntwana.
Ye siyamuzwa ke lo ngumama uPatricia Jabalala ukhona ngale ke obulawayo. Siyabonga kakhulu Majabalala, ungathinana kusasa mama.
Yabonga mntana.
Ngoba nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba lenkwane silukungena kuhlelo lwenu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna sikhangele kuGenesis chapter 2 iverse sikhangele u18 size siye ku21. Ngalokho uNkulunkulu wathi akulunganga ukuba umuntu abe yedwa, ngizamenzela umncedisi wakhe. Sehle siye kuverse eka 21. Ngalokho uNkulunkulu wenza ukuba uAdam alale, esemlalisile uNkulunkulu wathatha imbambo zakhe wasevala lapha thethe khona, wasethatha ubambo olulodwa wabumba umuntu wesifazane wasemletha kuye uAdam. Ngalokho ke siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nguye owaqalisa lindaba yomtshato, uNkulunkulu nguye owaqalisa ukuletha umuntu wesifazane kumuntu wesilisa ebachadisa ebahlanganisa. Sokwenzakale njalo umuntu wesilisa uAdam wathi lolu lubambo lwamabambo ami wayephume kuye. Baningi abantu asebexoxisane lami bebuza ngendaba zomtshato, kuba nembuzo eminingi ukuba kambe isibumbo sikaNkulunkulu ngomtshato sona vele sithini. Nxa pho umuntu selobolile kutsho ukuthi usokungumtshato yini uNkulunkulu awamukelayo yini? Kungaphelela khonapho kuphela kumalobolo, kumbe kuyamele umuntu ahambe aye e-court kumbe sithe ehlanganiswa e-church? Yimbuzo eminingi leyo abantu abalayo. Kodwa kokuqala ebengifuna sikuzwisise ukuthi kambe isisekelo sikaNkulunkulu ngomtshato simi njani. UNkulunkulu wathatha ubambo lwaluvela ku-Adam edala u-Eve umkakhe, nguye owaletha u-Eve ku-Adam. Ngakho-ke vele wona umtshato kumele uqalisele kuye uJehova. Kumele kube yinto yokuthi nxa abantu befuna ukuthathana kube yinto ebadonsela kuNkulunkulu, kungabi yinto ebadonsela katshana loNkulunkulu. Siyananzelela njalo ukuthi linto edalwe nguNkulunkulu yaletha ukuthokoza kibo bonke. Siyahlangana lobaba ethokoza lapho ukuthi alolu lubambo lwami ethokozela uNkosikazi. Njalo siyananzelela ukuthi kudalwe nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wathi umuntu uyaba nxa eyedwa, umuntu ongubaba, umuntu wesilisa nxa yedwa uyaba lesizungu. Wayesedala inyamazana, wadala konke, wamfaka endaweni enhle. Kodwa kwakulokhu kudingakala ukuthi kube nomuntu angamthatha wesifazane abe ngunkosikazi wakhe. UNkulunkulu sedale konke khonoko, wadala njalo le ndlela yokuba bengabi babili kuphela kodwa bakwanise ukuba labantwana, bazalane bande. Siyasinanzelela ukuthi khonokhu lakho abantu sebakuthatha kube luhlazo, kanti uNkulunkulu wayedale umuntu elemizwa. Khuluma konke lokhu ngenxa yokuthi siyangena kunyanga kumbe ngathi esithi thona ngamalanga angu-16 okumelana lobudlwangudlwangu lokutshaya kwabantu abesifazane ngabo baba. Kumele sizwisise ukuthi uNkulunkulu laba bantu wabalethela ukuthi obaba babathande. Manje obaba bagcina betshaya omama bebahlukuluza, abakho phakathi kwentando kaNkulunkulu. Siyambona u-Adam sebemphile u-Eve, uyathokoza njalo uyakwazi ukuba usethola omunye wakho ozamncedisa, ngoba uNkulunkulu athi ngulethele umncedisi. Kazangathi ukulethela isigqili, umuntu omthandayo awumbambi njengesigqili. Ngakho namhlanje lilanga lapho esifuna ukuthi sikhuze obaba ukuthi kambe ungabeki umama isandla.
Akuyiphethe mfundisi.
Sasithandazeni baba ngegama likaJesu. Nika obaba balalele inhliziyo yokuvikela omama. Siyathandaza kulaba ade behlukuluzana, letha ukuthula lokuzwisisana ngegama likaJesu. Amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Sike sizwe ezabatsha. Kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma lomfundisi Msilisi Ndlovu. Baba Ndlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga, siyabonga babutiwe kakhulu, siyabonga abalaleli bakho ukuthi babe khona kuhlelo bami.
Ye, akubatsheli abantu ukuthi ukuliphi ibandla lezokholo.
Ngisebandleni le-Brotherhood in Christ Church e-Eastgate e-South Africa.
Kunjani ukuba ngumfundisi wena usasemjakanga?
Alukho nje uhlupho ekubeni ngumfundisi as long as usazi ukuthi uNkulunkulu ukubizile uleqiniso lokuthi ubizwe nguNkulunkulu hayi into engekho nzima kakhulu. UNkulunkulu uyasiza kulokho.
Ye, khuluma labatsha ngakhonoko ke ubizo lwakho.
Ngicabanga kakhulu ukuthi njengalesi sikhathi esiphila kiso, abantu abaningi bacabanga ukuthi mhlawumbe indaba yevangeli, especially ebantwini abatsha, ikhangeleka indaba engathi kayisebenzi kahle. Ikhangeleka sengathi yindaba nje engani abayithatha kancane lezi nsuku lezi eziningi ezivukayo ezijabulisa abantu and everything. But-ke iqiniso nayo ukuthi akunanto esuthisa umphefumulo womuntu njengokuthi azi ukuthi uhamba lo Nkulunkulu every day yempilo yakhe. Number two, njengomuntu omutsha, ikusasa lihlangahlangene nxa ungela kuqondiswa nguNkulunkulu. Uzithola usuphathwa kwezinto eziningi ezehlukeneyo. Ulthole usuhlanganiswa lezinto ezinye ezivangela abanye bagcina bethatha imphefumulo yabo, abanye bagcina besezintweni nje ezizofaka enkingeni eziningi kule zinto zezidakamizwa lezi nsuku. Ungakhangela lapha eSouth Africa or nje endaweni eziningi ezikhona, kulabanye abagcina bengene ezintweni ezigcina zibafaka enkingeni la kwi-health, bengasaphili kahle ngoba babalekela ukuthi bacabanga ukuthi ivangeli asonto eliqiniso, bacabanga ukuthi ayisonto yamandla, asonto ekhona ephilayo. Kodwa mina nansi into engiyitsho ukuthi uyasebenza uJesu, uyaphila uJesu, uyaphilisa uJesu, uyakhulula futhi uyayisiza impilo yomuntu abe straight, aphile kahle engela stress.
Yes, siyakuzwa kakhulu. Giba ngamafitshane kolapho ba.
Ngiyamema mina ukuthi wonke umuntu omutsha ongilaleleyo, ukhona uJesu ophilayo, ukhona uJesu ophilisayo, ukhona uJesu osiza abantu. Ungabalekeli kude. Kuyenzakala ukuthi wazi ivangeli elingasilo elikhiphisa izimali, abantu bakhipha izimali bathwala obaba babo emahlombe nxa bejumayela, benza into eziningi. Lokho yikuganga sovangeli. Kodwa ivangeli eliphilayo, uJesu uyasithanda, uJesu uyasinakekela, abantu ababuye kuJesu baphile.
Ye, lapha ke besixoxa lo umsilisi Ndlovu, umfundisi kola ngale Brethren in Christ Church kwele South Africa. Sibonga kakhulu Ndlovu, ungathola kusasa baba.
Siyabonga baba Dube, siyabonga kakhulu.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo ye FIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo we-VOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Tiyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi uze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Emidlalweni le Ecuador ligokela eQatar 2-0 emidlalweni wokuqala namhla emidlalo ye-World Cup kweleQatar. Sokusele nje isikhatshana ukuba umdlalo lo ufike emaphethelweni. UJoseph Njanji usethulela lolodaba.
Iqembu limela ilizwe eliqoqela imidlalo yeleQatar yilo elibe ngabaqali besiziba ndawonye leqembu le-Ecuador ngemva komkhosi wokuvula imidlalo yokusemthethweni omabili la maqembu okusibaya sikagroup A ndawonye leSenegal kanye leNetherlands. Intatheli izindaba ezemidlalo uNgqwele Dube uthi eleQatar lizalingisa eleSouth Africa ekubeni lilizwe liqoqe umncintiswano wezwe zomhlaba elehluleke ukuphuma kumidlalo yezibaya.
IQatar angiboni nje ukuthi singayibona isiyaphambili ngoba vele enguqwini lapha hayi asibazi. This is South Africa nganikule themba nje iziqalise nje ukuthi it was the first team to score yawina, kodwa iQatar yona vele entweni hayi zebhora hayi ayikho. And as a host I think iba ifakele khona ukuyana nje ukuthi rotate yefike Asia, not as a footballing nation. Anti yabona previously tele yayifakwa ngama footballing nations ukuthi hayi labantu bhora balazi laba kathesi small of saying no, let's take it to other places even in South Africa lapha nezi host it was saying it's Africa's turn. So I cut a high. Gonna first round the cover pelela ko.
One was in Tinjalo at the Lamont and Babali Sile Eclis, Wange, Ganyele Highlanders, with Johannes Chuma, Uti Simosom Katis and a party site, Bule Katamba, which is a cool, Ule Lizwe.
They might pull a surprise. You may never know. I'll give you a very good example which happened to me in the Zimbabwean football. When I was in Wanki, we used to have the advantage here. People will strike playing under that condition. So now the upper hand, yeah, when I look at her, in terms of the weather, they're used to it and they've got no problem with the weather. So I mean, my team will strike.
Group A. Ikatali le Ecuador. Angbon uti zingadlulela phambili. Singazi ukumbe iSenegal singaphazaniswa yikungabikhona kukamani. Kodwa amathuba okudlulela kusigaba esiphambili akhona. Noma bengadliwa emdlalweni wabo uqala kodwa elandelayo balakho ukuthi sebengaqhubekela phambili.
Amaqembu akusibaya sika Group B abalisayele England, Iran, United States of America, kanyele Wales lawo azadlala ngomvulo othembelani isibanda uthi kuse kungaba lempumela engethusa abalandeli bomdlalo wenguqu kumidlalo ezadlalwa ngomvulo.
Ubona kwami bonani Iran inganqoba amathimu amancane nalawa angajayelekanga ngasurprise abantu ezingaphumelela lapha i-Iran le-USA. Sizathu ngoba i-USA igcwele labafana abancane isikhathi side ijayelekanga vele i-team yakhona but iba labafana abancane bajayele bokugijima these days vele amathamba savu.
Kula maqembu angamachumi amathathu lambili 32 aphatheka kuncintiswano wezomhlaba njalo afakwe kuzibaya eziyithoba minembili ngemva kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili abehlezi phezu kwengalane imiklomelo yiyo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Izwekazi le-Afrika limelwe ngamazwe abalisa eleSenegal, eleGhana, eleCameroon, eleMorocco kanye leTunisia. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs yilo eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze eleHerentals nye-1 kanya kufinal edlalelwe Lene Papa Fields namhla emini uArthur Diego Musiwa ngiyohlohlela iqembu leChiefs ngehlandla lakuqala elomdlalo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ezinye zezindaba ebisilazo. Kulabo dokotela labongi abafika inkulungwane ezine 4000 asebethe umsebenzi eZimbabwe baya kwamanye amazwe kusukela ngo 2021. Amabandla aphikisayo athi uyazehlulekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wagenqula owayengumongameli uRobert Gabriel Mugabe ngomnyaka ka 2017. Kodwa abakubandla leZANU-PF party kuyabukeka kakhulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa. Isiqalile imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar. Sinethemba lokuthi liyabe lisilandela kuFacebook, lisilandela njalo lakuma websites ethu wonke www.voandebele.com, www.voashona.com, www.voazimbabwe.com. Ngingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthi lisithumele incwadi ye-email kukheli lethu elithi studio7@voanews.com. Zayiphinda njalo studio7@voanews.com. Lilakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuWhatsapp yethu ethi 1-202-465-0318. Zayiphinda njalo 1-202-465-0318. Olivalisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.